intambo omutsha ubona ngendaba zemisebenzi kanti ungena lo uhlala kwabantu kele Botswana umnumzana Pius Mogwari uthi bazaqhubeka ngohlelo lwatshiwa ngurhulumente oqala olokuthi imisebenzi ethile besezandleni zezizalwane zakulelo lizwe ekhuluma kumabonakude weBotswana Television ngolwesine umnumzana Mogwari uthi noma nje bezavumela ukuthi abantu bokuza bengene bekhululekile elizweni kuzaba lo mzila wokuthi bengasebenza kuziphi inhlangothi ikakhulu kumsebenzi edinga ulwazi olujulileyo.
Rinale melao ya rona ya Employment Act eribua ngore gona le ditiro di
le mthetho e Employment Act yona ekubeka mgceke ukuthi kulemsebenzi egcinelwa abatswana abavela phandle kwelizwe sibafunela imsebenzi ethile esingelalwazi layo kumbe esisilela khona ngezisebenzi.
Umnumzana Mogwari wengeze wathi abasebenza imisebenzi ezindlini kanye lemaplazini iningi lingabe eZimbabwe alibalanga kunani labantu okumele lithole iholo eleminimum wage elifakwe ngurhulumente omutsha. Urhulumente uthi kumele abamankampani babhadale isebenzi esihola imali ephansi i-R4,000 ephosa ilingane lamadola wemelika amakhulu amathathu i-$300.
Ribua ka formal employment. Formal employment.
Uma sikhuluma ngodaba lolu sikhuluma nge-formal employment, asikhulumi ngabantu abasiphathisa ezindlini kumbe abama-pre-stops.
Abanye abeZimbabwe akwele Botswana abafana lonkosazana Simanga Dube bathi badaniswe ukuthi bakhitshwe kuluhlu lwalabo abazahola imali ye-minimum wage.
Ye, sibe lokungajabuli kancane ngoba sasezijabulile kakhulu before sizwe ukuthi izabitholwa ngakanjani. So kusidanisile ngoba le budget ibisehle sakakhulu lethu ukuthi hayi next year kuzabungcono sesingaphila ngcono. So sesikhulekela kuphela ukuthi labo esibasebenza amabhosi labo basizwele basephulela ihole ukuze lathi senelise ukuthi sisupporte imindeni yethu esiyithiye emuva.
Umzana Agrey Moyo yena osele minyaka eminingi ehlala kwele Botswana uthi wawusobala ukuthi abasebenza ezindlini kumbe emapulazini basoke bethole imali yohole elibekwe nguhulumende abasebenza kumankampani bona bengakatholi.
Ukuze sisokwa kukhona kwakube lokucaca ukuthi bazakhangelwa labo laba abasebenza ezindlini lasemapulazini. Kodwa-ke khona umbuzo obuvele ubuya yikuthi angithi bekungaba kuhle ukuthi aluba kuqale kwakhulunywa ngemiholo yabaqhatshi ukuthi bona ngokwabo kuyamela amakhampani abe le standard abe le minimum wage yabaqhatshi kuqala. Itshengisa ukuthi nxa umqhatshi esehola imali ephezulu uzakwenelisa ukuthi aholise isiqhatshwa sakhe i-4,000.
Umnumzana Moyo uqhubeka wathi kukhangelele ukuthi umongameli Duma Boko achasise kabanzi phezu kwalolu daba.
Angiboni ukuthi umongameli angabe seguqule icebo kade lalo. Ngibona nje ukuthi basadinga indlela zokukusebenza. Kodwa-ke sekuyaba lokudana okukhulu kakhulu ukuthi lokho sekumenyezelwa ngomphathintambo wezemisebenzi lokhangela abahlali abavela kwamanye amazwe ukuthi usethilo wacaca ukuthi akuzange kuthiwo labana abasezindlini lasemapulazini kodwa abasemakhampanini.
Umongameli Duma Boko uthi ele Botswana lizimisele ukunikeza abeZimbabwe abaselizweni ongekho emthethweni amaphepha okusebenza kwele Botswana. Lokhu akuhlalanga kuhle nabanye kwele Botswana abathi abeZimbabwe bazabathathela imisebenzi, kukanti omela iZimbabwe kwele Botswana umnumzana Henry Mkono Weshuro yena olamukele lelinyathela. Umnumzana Mkono Weshuro utshele intatheli zindaba ukuthi usekhangelele ukuhlangana lomphathintambo umnumzana Pius Mogwari ukuthi bahlaziye kabanzi ukuthi uhlelo lolu lungasebenza njani kulandelwa okwenzakala kwele South Africa lapho abeZimbabwe abanikezwa khona ama-special permits. Ngumqondisi wendaba ze-Studio 7 isabona kwele Botswana.